abantu bakhuluma ngoba bengazi. Ungayenza i-agent chamber application, angithi wena ngoyabo ulwazi udaba lwakho, ubhale lokho okubhalayo, uyanika-ke laba abakuthikisayo or laba oyibo oncintisana labo ukuthi labo baphendule ma kungukuthi bayaphikisa lokho okutshoyo. And then ma kungukuthi umsebenzi wakho awuwazi kahle-ke uyabe ungayikhuphi, because indaba yamaphepha really ukuthi ufake udaba lwakho ulufake luphelele, lo waphendule, lo anga-oppose-ke wena sufaka ukuthi i-answering affidavit. Izikhathi eziningi akubi lesidingo ma wenze kahle i-founding affidavit yakho, ma uyenze nje yaba kahle akudingi ukuthi kube le-answering. Manje bona-ke yiba bafake i-answering izolo ekuseni, ijaji laselithi manje ukuthi ngithola amaphepha ekuseni emini sokuthi kuyahlala, hayi nginikani i-chance ngihlale ngiwafunde ngikwazwisise. So-ke ithi lifundile-ke ijaji lawo maphepha-ke laselithola ithuba-ke lamhlanje-ke ukuthi lilalele okubizwa kuthiwa ngama-oral arguments, lapho nje kuyabe sokukhulunywa ngomlomo kugcwaliselwa kakhulu lokho okubhaliweyo.
Lona udaba lokubana kayisuye unobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu, yena uma ngaliphi, njengoba sisizwa kuthiwa isikhundla sona leso kasikho, uza kuthaza njani emthethwandaba nxa ukhangele wena lokhu asekwethulile?
Umbuzo wakho muhle ngempela Msakazi. Angithi namhlanje balitholile ithuba lokuthi bakwazi ukukhonvinsa inkantoli ukuthi akayena unobhala, therefore into azenzileyo ama-recalls lawa zi-wrong. Ukuthi uzokwenza kanjani lokho ukuthi akhonvinse i-judge ukuthi ungunobhala njalo ama-recalls alungile, lama ngazi Msakazi. Angithi ngihlala ngilitshela abantu every day ukuthi hayi mina ngilitshela lokho angitshele khona, hayi ukuthi kumbe kuthiwa into ehlalwe phansi yaplanwa ukuthi lana kuzohamba njani lana kuzohamba njani. So njengoba indaba leyi ibilalelwe namhlanje, kusasa ngizobe sengilakho konke lokho ngibuza khona izimpendulo, ngoba lami ngiyabe sengithole ithuba lokuthi ngithole i-brief ukuthi kuhambe njani enkantolo, kwakhulunywani, kwahamba njani. Kodwa-ke lami ngempela ngilindile lo mbuzo ukuthi uphenduleke. Kuhle-ke ukuthi sebehambile phambi kwenkantolo bafika balubeka udaba, kungafani nalo kade kusenzeka emuva le ukuthi udaba luyabekwa lana kubo Msakazi na everywhere, abantu bapolitike politika bese bethole ithuba-ke ukuthi banihambise ejaji bangalihambi. Angazi-ke Msakazi ngaphandle ma ngukuthi ngikhuluma ngokungazi, kodwa ma behambe for i-interdict bengayanga for ukuthi bethi akayena unobhala, angazi. Ngoba ujaji lingagcina lithi why lingabuyi kimi nge-real issue kulokuthi libuye kimi ngemphumela of the issue. Kodwa kokwamanje sake kuqagela, kusasa sizokwazi ukukhuluma kahle sesibonile amaphepha lokuthi uhambe kanjani.